Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathi sakade sabantu bebecaca ukuthi abagala ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba zefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwabulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likaketho ekuseni bevula wonke umuntu obu ku polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abebandla lesisi esigabeni semalalume ku ward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanu PF besithi zisebenzisa ikliniki yakhiwe izakhamizi zemalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asamben madoda siyovota.
Asamben madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asamben madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo eyeMeet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, ibulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha silungisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze leyaba Cook Trust. Sasebenza futhi le-PVTA, ibulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labane sababonayo sibona ngathi kwaba ngukhansela ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo. Well, ngasihamba ngama-presidential ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa ngayilaba abantu akade bekhona. Isikhathi ezihlukene ukuthi umuntu athi sekhizwa kuthiwa hayi lundi vele asimazi thina sikaye simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu abababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So-ke abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Futhi besingabagqugquzela ukukhetha bani kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo osomkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well, okunye ebesesikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonokho. soke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi i-message leyo lapha kobulawayo sibona ngathi ayingabi ingenile ebantwini ngoba iqinisweni khathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangu udlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana xa kungabe kukhona ingxenye esabe singakuzwanga ukuthi kabe nje kungabantu engxenye yababili abathathu babe bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sibona ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sibona ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izex yabona so abalapho ngelandawo zokuvotela ungelazi ikolo sibona ama tent asefakiyo khona kuyasijengisa ukuthi kuthi hatshi into ziyahamba sibona ama tent sibone lamapolice asekhonelini nama tent sibone futhi labantu bonayo bezekho ngabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kulabantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwane kuzahamba kuhle ukuthi mhla ka 23 ngo 7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sasikuthi ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho soke sithina asihambe emhla ka 23 ngobuningi bethu sihambe siyevota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa isikhathi sabekho ukuthi ngu 7 ekuseni kuseyavalwa ngo 7 ntambama so ungamela u 7 ntambama hamba kusalesikhathi kwenzela ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi ayibizo lakho alikho lapha lilaphana wenele sokuhamba ekhona phana soke isikhathi siqathekile uyabantu sonke sivukele khona njalo sibe lengxenye ukuthi sikhethe lo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esiqathe sakade sabantu bebecaca ukuthi abagala ngumuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngapi esiya ngapi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudevelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga uthakathi singenxa ukuthi sefuna sokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bese hathi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa isevotele futhi anyamalale azayibonakala futhi enxa sokusebenza sokusonda kuma-elections
loke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN koBulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolukhetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile
sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama final stages before election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyechiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo lemisakazo echiyachiyeneyo ukuze bathi ukuthi bebazi ukuthi isigaba singapi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama polling stations material yokuvotisa ngabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi interfere lutho hatshi ikubona nje iactivity engabe ikhona isenzakala konke khonoko ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu sebe readyini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo ukuthi kambe ama voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo ke lwama themes besingathi ulezigaba eziyisikhombisa 7 themes abantu ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo umbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho, sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube esikhulumeli senhlanganiso yeZESN koBulawayo. Kulunye njalo udaba, ibandla lesi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye, ama double candidates, lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe koBulawayo enkudleni yeWhite City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakoBulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-TCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ukubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above poverty data line, which is 500 US kusiya phezulu, ekufanele ephiwe amapholisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international kufanele sejoyina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikweredi selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile sikweredi zabo, and of course i-domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake imithi ezibhedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ekonti besetshenziswe ngama-political party. Konke lokhu ke kuyizinhlelo ezingaphansi kwama-policies e-TCC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe eliZANU-PF, sikwanise ukufaka uhulumende ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralineni njengalokhu okwenzakale koBulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenza inhlelo lesasile program ethi umgwazi ukutaza wonke umuntu ube ethi registered voter, yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavota abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedi, okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba ngefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyiregistered voter, thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula. Wonke umuntu obuka polling station uyevota, ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le-polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba koBulawayo ekhona ama-double candidate, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama-double candidates iphume sobala, umongameli ube lethuba ukuyintroduce ama-official candidates awe-TCC ikakhulu ke endaweni kayasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile Mahlangu nguye ke i-candidate yakhe emelayo ingu-member of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela i-TCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eChabalala lePhelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalos Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso ye-TCC, labanye ke abanjengabo Pashos Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Sarenda ke eBulawayo Central, labo Nicola Wasen eBulawayo South, labo Minenhle eBulawayo North, bonke laba bengabantu ke abamela iTCC, labo Manduna eNketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kweTCC. Umongameli njalo introduce official ama candidate wethu ayeTCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngusenator, former senator wakoBulawayo osengukansela uDavid Coulthard. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla leZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. Iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka 2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidale lephalamende olilunga lezanu PF umnumzana athi ngumuziphuthi ngeviki ephelileyo. Yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe izanu PF esigabeni. Oncintisa kukhetho luka kansila ku ward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe izanu PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu, into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Esengikwenzile ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sile clinic eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngilomika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshaya saqala singamadoda ngu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele ngabantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukampaigna ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuholo yasala emafeha ayifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge emafeha laphana likhona ngamva kwemafeha lisiyemzini yangapha imalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool esechaguda engekho. Kulabantu beGochombo abangela amanzi totally. Ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1. I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha sibabe ngapha dlule emizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esali thenjiswa ngubaba kudala lelayilanga amshiwa ngasikuka ngakhe loku u-MP ethu uzaligebhe engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba u-MP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu legwembuzi. Sasise komunye umngcwabo wavukebe ekuseni wathi uzahamba sitenxa sesifanele semjengiso wachiye ngahambanga la kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yemalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngeklinika kuyadanisa baba Nkomo. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uphuthi uMP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa msho kwakungoMay. Ethu zabuya next week labantu baqhathile babo MP bezoqedisa ikhini angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye tuyavula iclinic mhla ka 17. Ebeka nge 2 days atshona sisebenzisa abantu nzima abasebhuku besebenza nzima abantu bemangele. Abantu babuya bethwela imiganu bavuke ekuseni bengabantu bathengela ukudla. Abantu babuyele sebemangele bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika ngoba iklinika sazakhela. Sizakhela thina kude nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga abantu babuye bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Akunengi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 14 esigabeni semalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele izanu PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalela ePhalamende njalo ngowezanu PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see me?
Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezibangela ukukhwela kwentengo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule police abelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls ladakwa laze lalala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Master 27. Sibonge lapho inyoni zezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngingahlalela elubani. Banupanamahle. Ekanjana laphana konke senipholu komoza. Sibombo lupaswana. Konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kubo wange Victoria Force konke laphana Jambesi. Sibuyela basithi Gwanda majawundeni sithi Blawayo Town Village. Votani konke labantwana kungabi lokwesaba. Akulampi evukayo. Lingabotshele tshanini badala. Asambeni ngobunene siyevotana lingethuselwa. Liqhuqhuzelela abanye hambani levota badala. Okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini. Sihawula singakwazi ukuhlala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu. Siyabonga sengathi odele ingahambi yephezulu. Ngibonga laphana igama lami
Salibonani ku-Studio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANU PF eyikhulumela i-ZANU PF. Besemphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma izwe kusiba buhlungu esiswini. Ethi ZANU yenza kuhle abantu begcwele emazweni, amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi. Okwenzakalayo sibonile be-ZANU PF belokhu besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo. Kodwa abanye belampa ayi le iphatha idliwe kawani.
Nokubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesimpumalanga nomabandla bangavota kahle akulathi intsho luzoba khona emathebeleni north lokusalayo emasayidini emathebeleni akulathi intsho luzoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapo. So bayasisebenzisa kakhulu. Imingaki iminyaka besehle kurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith. Kusmith kathiya ngamabhilidi le migwaqo le ukuyesihamba ehlathini. ZANU PF MDC kuyafana vele, akulathi intsho luzoba khona. Abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina, kodwa okusalayo thina esibavotele asiwini lutho.
Linjani emsakazweni ye-Studio 7 olibingelelayo ngunkosi umfana ophuma endaweni yasenkaya koDlamini. Yebo, bengithi ngike ngikhulume nojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni le-MDC esiya kuZANU. Uthi ubone okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingelamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namhla utshiya abantu egangeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi. Simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition. Namuhla nguyogijima ebuyela. Uthini ngabantwana babantu abathe ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje? Abantu kathesi abantu bamenza izanga. Mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamshiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthembi, sengamthengisa futhi lo muntu.
Sanibonani ku-Studio 7. Onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Lokhu ngikulola udaba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora. Laba bantu badlala i-draft, badlala ufeja ngabantu. Angeke bayikhiphe iZANU PF ngoba emini bangama-opposition ntambama bayiZANU PF. Sesi umonzola sewudlalile wakho umdlalo eyakhe i-draft sokubonakele. Sokuseleke yena utshamisa manje ukuthi manje enze eyakhe i-draft ke manje. Last time wakhuluma ngokuthi iZANU PF imsotsile. This time usahlela nje maplan akho ukuthi uzakuthi izani PF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo. Kanti ke abantu abavuleki amehlo kebebheke kube umqondisi moyo. Yibo abantu abazaba nomhlahlandlela wabo. Lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omunye umshona, it's impossible. Lawa abantu zimbila zantabanye. Ake sivulekeni amehlo, lawa abantu angeke bekhiphane embusweni. Ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana. So umthwakazi nje akuvuleka amehlo. Akukuvuleka amehlo ngalabo abantu labo. Umonzo rawuthatha umbuso iMDC ikumakhuphi. Now seyidilize yonke manje. Ngiyabonga.
Salibonani. Salibonani Dr. Salibona umthwakazi, umthwakazi omhle. Ngilibingelela. Ngeke ngizithothe igama. Ngokho ngilibingelela ukukhulu ukuthokoza. Kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi. Ukudumala ngibona abantu bakithi bembethe impahla zezani bonke. Kanti abantu bakithi uhamba njani kanti? Ngesikhathi esinje abantu sebejile lonke selisebantu bakithi sobantu sebeyizana sokutheni kanti? Selikhohliwe lapho elivela khona yini abantu bakithi? Hayi mina ke le ngidumazile kakhulu, angifuni nokuzishigama kodwa ngidumele kakhulu. Ngibona abantu bakithi begqoka impahla zezani indawo yonke. Kuthiwani makwenze?
Studio 7, ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi. Thanda ukuphikisana lo Anglestone lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be Triple C e White City. Uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu ade belaphana bona bonke abazovota this and this. Kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalunga ezanu PF, ama-supporters ezanu PF. Azange ake abuye phambilini athi bonke ade bebuthene laphana kasoze bavote njanjani. Kuwesike ngifuna ukukutshela kucace. Uyabona bonke abantu ababuthana emaralini ezanu PF bahamba besiyalanda ukudla, hayi ukuthi ngama-supporters kezanu PF labantu. Labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela. So fanele uqhathanise khona lapho. Yebo ye bonke adibela phana eWhite City asibo bonke adibeza vote. Ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yezanu PF akubona bonke abazovota njalo. Abantu abaningi abaya kuzanu PF bahambele ukuya kudla kuphela. Yinto ofanele uyazi leyo Anglestone. Lokho okhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi? Uqoqela bani? Uqoqela izanu PF. Awubali lapha izanu PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai. Bala lama results bathi kwagcina kubunjwa uhulumeni obambana. Awubali, uyajampa, ubale lokho ongasikho. Ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Anglestone Sibanda, uyakwazi mathupha ukuthi izanu PF ayikazi yawina ama-election eZimbabwe. Ulamanga ayikazi yawina ama-election aseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu basakazi okukhulumayo ngozinja ziyamgogona.
Alawo ke yabe ngamazwi enu. Lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwize Melika, owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazise njalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba, ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.